intengo yamafutha ezimota ikhuphukile njalo kwaqansa intengo yokudla osekuchiye uzulu weZimbabwe edidekile engazi ukuba ikusasa ibaphatheleni njalo. Iningi likhala ngokuthi ngabe uhulumende uyangenela ngoba sebephila nzima. Umnumzana Aklas Moyo isiphathamandla senhlanganiso yemota ezithwala abantu eyeJehova Mbayiwa uthi ubuhlungu okwenziwa nguhulumende ukukhuphula intengo yamafutha ezimota.
Thina lokho kukhona lokho kuyenziwa yihulumende. So akulanto esingayenza ngenxa ikhwelile, but okubuhlungu kithi ukuthi abese siyathatha amabhasi asuka eHarare siwafaka la eseJehova la. Inisithi amabhasi abeka senze khona ngale Harare awakuthenda athi ngozuku, kube ngathi thina lapha silamabhasi amanye awethu akhona apha fana nabo-Green Horse obani bani bangasisebenzela nabo khonapha kula makhombi futhi la amakhombi lapha they are disciplined khombi njengoba lahlali wagada ngalabo dlwangu dlwangu.
Umnumzana Effort Ncube ongumcebisi wenhlanganiso emele amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kuzakwenza ukuba intengo yempahla lokudla iqonge kugcine sokusilela elizweni.
Thina njengehlanganiso sikhathazekile kakhulu ngosizi oluzalethwa yokukhwela kwentengo yamafutha ezimota, ngokuba ngemva kwalokho kuyalandela ukukhwela kwentengo yakho konke kulethe usizi phakathi kwabantu. Kuyagcina kukhwelela school fees, kukhwelela lezempilo, la yonke into kuzaba nzima kakhulu, ukudla kuzaswelakala kanjalo kanjalo. So ke sithi thina uhulumende kumele angenele alungise izinto, bakhulumisane laba amabhizinisi, bakhulumisane abepolitiki bakulungise ukuze kungalimazi abantu.
Umnumzana Mpilo Ncube ongumtshayeli wamakhombi kobulawayo uthi abasakwazi ukuthi baphile njani ngoba iningi liphila ngokutshayela amakhombi ngokuswelakala komsebenzi.
Thina singabantu bamakhombi, like mina now writing chova iCard Park town ngisebenzisa 30 liters per day, 30 liters of diesel, and i-distance yami is 24 kilometers to town. So okwamanje kathesi akula diesel akhona, nanka la mabhasi sehlisiwe sekuthiwa 50 cents. So angazi ukuthi thina vele bamakhombi ukuthi simele senze nabe sicharge $1.50, and right now isikhwelile from $3.25 to $4.94 per liter. So angazi ukuthi thina i-government isikhayelela njani ukuthi kathi thina vele sizaphila njani ma ikhweza kangako isiphezu kwakhona ibisifaka uzupho we 50 cents. Right now in Bulawayo kathesi 3/4 of Bulawayo we are combi operators, and operator abantu laba abagada amakhombis bachayisa most vele kwesikhathi ebusuku.
Umnumzana Mlungisi Thebe ongumchayeli uthi le yindlela yokuthi amakhombi akhitshwe emgwaqweni.
Hayi, labona iproblem ekhona ukuthi abantu laba vele bona ubona vele bafufeza out amakhombi vele ngoba ngendlela bona abayenza ngakhona andi angeza kunyehlise ukhwezi fuel. Ifuel isikhwelile kodwa ama-price amabhasi aphinda ayehle futhi akuyenzi. Ngoba kathesi umjovo vele nxa singathi dola kumbe dola 50 thina kuyabonga sebe singabhenefithi lutho ngoba kuhambelani i-price yekhombi ne-price ye-fuel. Ngiyabona. So hayi, nombanani indaba leyisizi. Hayi, mina umbono wami ukuthi vele bona ikusikhawulisa lokho. Ngoba kathesi ungakhayela amagaraji wonke akona fuel, zonke imoto zilayinile.
Umnumzana Philani Sithole ongumhlali wakobulawayo uthi uhulumende kumele avume ukuthi useyehlulekile.
Into ziyabheda, le government sisifailile le.
Fe.
Into zonke mina njengami civil servant akulanto esengikhona ukuyithenga. Imazowe 50 pond umjova $2. So insebenzelani manje. So igovernment le sisifailile, ayithiye phansi idefer.
Abantu bakwele Zimbabwe balokudana kakhulu ngalokho osekusenzakala ukuba intengo yakho konke ikhuphuka malanga onke, laloba uhulumende engasoze avume ukuthi nguye obangela ukukhutshulwa kwentengo yempahla lokudla kusobala kumuntu wonke ukuthi angavele akhweze intengo yamafutha ezimota, intengo yezinye impahla lokudla ihle iqanise ngokufanayo. Iningi likhalaza kuhulumende ukuba angenele ngoba isimo singasihle. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.